basebenza ndabonye lama headmasters ukujengeni lapho okufunekayo esikolo.
Sizwa kuthiwa uhulumende ufuna ukuthi kukhangelisiswe kucutshungulwe, libona ungani into elungileyo na ukuthi yenzakale?
Sivumelana lolayo uhulumende kumele kukhangelwe lapha, because ngabazali bebhadala izimali, izimali lezi kumele zisebenze ukuthi abantwana befunde. Ngathi une-corruption abanye sebebenefit, abantwana bebenefit, hayi asivumelani lako khonoko, kumele kulungiswe.
Kodwa sizwa kuthiwa bakhona abanye abathi kumele ukuthi kungacutshungulwa okwakathesi, ayisiso isikhathi esilungileyo, kumele kuqale kukhangelwe ezinye indaba ezifana lezeholo. Kuthiwe lokho, likubona njani lina lo?
Hayi, kumele sikukhangele lakho, because lakho kuqakathekile ukuthi sikukhangele, because ngayo imali ibhadala yesikolo. Imali leyo kumele incedise abantwana, kumele incedise ukudevelopha isikolo. Akulunganga ukuthi imali leyo ingene esikhwameni somunye umuntu, kube lama-companies athengisa angaziwo emthethweni. So I think indalo kumele siyikhangele. Ngivumelana layo yes ukuthi indalo yama-salaries siyikhangele layo, but layo leyo kumele siyikhangele layo.
Kanti vele nxa kukhethwa abakhokhelayo ama-SDA kukhangelwani lapho? Ngibuza ngoba akwenzakali na ukuthi kuthathwe izigilikeqe ezinye ziyake zatshontsha zayenza okunye okunjani?
Kuyakwanisa ukuthi kuyenzakale, because ngama-SDA members bekhethwa akula any ama-culture adjustment eyitshengisa ukuthi kumele kukhangelwani. Kukhangelweni kuyakhangelwa kuphela ukuthi yini umntwana ofunda khonapho, nawe le mntwana uyakwalifaya ukungena khonapho. So abazali ngabekhetha most of the time abakhangele okuningi, bayakhangela abantwana balenkandi kuma-meetings njengsebebafaka khonapha kuma-SDA, abakhangeli ukuthi i-background yabo enjani. Ngase phakathi kunzima ukuthi babekwazi, but ngase kune-corruption kungakhangela ukuthi sizabona ukuthi abantu laba bame njani.